Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda into esabisayo sibili sokungathi sihlala lamazimu kambe nxa umfana omncane ole 23 osesikolo secollege nxa ethunjwa ngale indlela ehlukuluzwa etshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu kuyasethusa kakhulu ukuthi amadoda amakhulu angakana amadala angakana labantwana abalengilothawanda bengaba lesibindi ukubana bephathe ingane ngendlela etshengisa umoya omubi kanje so sithithibele kakhulu sisevalweni ukubana sihlezi lamazimu lapha elizweni.
Njengoba uhulumende ekulandula ukuthi nguye owathumba uMotshehiwa sesibona sokuphuma ivideo kungenzeka yini ukuthi amapolisa asebenzise leyo video ukubona ukuthi uMotshehiwa wathunjwa ngobani?
Asilaqinisi ukubana ingxenye lamapholisa la ingxenye ye-operation yonale so kungaba nzima sibili ukubana labo bedinge abantu laba bathumba uTawanda ngoba silaqinisi ukubana ingxenye labo babeyingxenye yeqembu leli elathumba uTawanda sokunzima kakhulu sokufanana lokuthi amakhanka eripote indaba empisini indaba enzima kakhulu leyi sibili.
Izehlakalo ezinje nkomo zijone ngombuso kaMnangagwa.
Lokhu kutshengisela ukubana akuzange kube le new dispensation lokufana nokwakudala nxa sikhangele emuva uItaitsamara wathunjwa lakhathi esakwaziwa ukuthi wayangaphi 2008 abantu abaningi batshaywa bathunjwa banyamalala lakhathi esakwaziwa ukuthi bayangaphi lakhathi esakulamuntu even one wabotshwayo nxa sikhangela ngo 2000 abantu abaningi batshaywa amasupport MDC batshaywa abaningi banyamalala opartic nabanyama laba partic nabanyama wanyamalala ngo 2000 lakhathesi akakatholakala uPatrick Nabanyama kwaba lo mbhuqazi wegugurawundi lapho kwanyamalala abantu abaningi kakhulu silokhu loko kutshengisela ukuthi lokho kufanana sibili amazimu aqalisa umbhuqazi ngo 1983 yiwo amazimu alokhu ehlupha lanamhlanje abantu benyamalala kungaziwa ukuthi baye ngaphi behlukunyezwa betshaywa ngaphansi kwenyawo olukhathi masuku bafele ejele so lokhu kuyatshengisela ukubana akuguqukanga lutho umbuso kamgabe umbuso kaMnangagwa kuyafana na konke ngoba babevele besebenza bonke.